siyamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintintandla usiphathelene mfundisi
ngikuhlala njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngolwezi usuku njalo lapho esabelana khona izenkosi zama ukubana ziphakamise impefumulo yabadangileyo kulele ayiveli ngathi mna sizaqhubeka silalela sisizwa sikhumbuzana sixoxisana ngamazwi akhulume inkosi uDavida owayengasweli lutho ekhomba ngophakathi mpela mpela esenzelwa konke engabe yini ayifuna babemenzela kodwa asenanzelela ukubana lanxa elawa amabutho enkosi esenza konke esenzelwa konke izizwe zakhe zonke zenyama zigcwaliseka wabona ubana ekugcineni uNkulunkulu uJehova nguye ongumlondolozi wakhe futhi namhlanje lapha nxa sisaqhubeka naleli lizwi sizabona ubana evesini lika-7 ukuthi uJehova uyakukulondoloza ebubini bonke izihlobo zenkosi ezithandekileyo ilizwe ligcwele ububi ilizwe lonakele abantu abasathembani ubutsotsi inkohlakalo ukwenza zonke izinto ezikhohlakileyo ezimbi zikhona phakathi kwesizwe ngiyake ngithi nxa ngihambele ezibhedlela bakhona abagula imikhuhlane abayigula nje imikhuhlane kodwa ngingahambela esibhedlela kusukwana esanda kwedlula ngafica elinye ijaha elalizihambela lisuka lapho elalithekelele khona selisiya lapho elihlala khona malenza lokhu abakwenza indoda leyana esibala ngayo yomsamariya olungileyo abantu kabasalunganga abantu sebesesabisa abantu sebeyizilwane xa uhamba phakathi komango kungangcono ubone ubabhemi kungangcono ubone imvumbi imbuzi kumbe yona impala kungcono ulokuhlana lo muntu ngoba abantu sebegalula ebubini abanye bagalula ebubini ubabone ukuthi impela bahamba imota ezinhle ezinkulu balezi khundla ezisabekayo kodwa banuka ububi ububi buphuma emlonyeni wabo lengqondweni zabo bangashaya amathayi lamasudu omama bashaya izigedi lemicelekiso yonke etshiyeneyo kodwa konke lokho bezama ukuvala ububi obungaphakathi ngobana into engaphandle iyabonakala futhi iyakhohlisa kodwa into engaphakathi komuntu yibo ububi obedlula bonke ububi ngobana inhliziyo ingaphakathi kayibonakali kodwa izenzo lamazwi alowo owenza ububi kuyazikhangela nje abanye ngikhuluma kunjenje ngabakhulumisani labanye abantu abanye abantu kunjenje izandla zabo zithonta igazi labanye abantu xa ngithi ukuthonta igazi angithi ukubulala bulali kodwa sibangela ukubana abantu abaningi ngenxa yobubi esiyibo bona abantu bangahlaliseki yibo sidinga ukuncedwa uJehova ubana silondoloze ebubini lobo esibubonayo buningi ububi esibubonayo sizisitshala imikhuhlane sikhangelele ukubana labo abanye abasikhangeleyo ubana siphile bona bayazicabangela bona bodwa ngobana inhliziyo zabo zigcwele ububi abantwana balalela abazali abazali labo abanye balihlazo phambi kwabantwana ngenxa yobubi lobo abantu asebecubha ngabekuseni batshone ngabo bavukisane nabo ngoba beleli besebubini lobo abalabo inhliziyo zethu kazigezeke kodwa ke sithi nxa sizama ukuzigeza sizithwale zonke izinto lezizise uJehova ubana silondoloze ebubini uNkulunkulu kasilondoloze ebubini emndenini yethu asikhulekeni baba Thixo silondoloze ebubini ngobana lobu bubi buyasigalulisa sengathi ngamandla akho usikhuphe kulobu bubi ngokusilondoloza kusukela manje ukubona phakade amen.
Lolo bekuluhlelo ofuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintintandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.